Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo kulilanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day mhlazi ku 1 Nkwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu.
Ukhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangaye befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele.
Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengethukela, ezinjengamahlamvu etiye.
Ivandla lesi lithi abantu beZimbabwe kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni.
Uthe umuntu ebhadalisa abantu ukuthi bahambise kumuga umongameli uyabehlazini ngakhono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu. Ungarivume wabotshwa ngoba wagqugquzela ukuthi uZulu atshengisele phezu kokonakala kwemnotho elizwe ngomnyaka ka-2020. Intatheli izindaba uHopewell Chingono laye wabotshwa ebotshelwa icala elifanayo kodwa lesulwa ngumthethwandaba we-High Court owathi kadalanga cala phansi kwesekelo sombuso welizwe esipha wonke umuntu ilungelo lokutshengisela. Ungarivume wakhuza abantu ukuthi batshengisele ngokuthula kodwa umthethwandaba wathi wakhuthaza udlakela. Ngesizwe amazwi abophisa Ungarivume.
Abantu ababethe bona abantu kaba protest January 1, 2019, ngicabanga ukuthi yibo futhi ongarivume labo Peter Mtasa babengachongo ukuthi abantu kabayenze udlame, babethe abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi kuthe bethe kutshengiselwe ngokuthula bathumela imbiko, balandeli bakhona labo bantu abahamba batshengisela benza inkalakatha yodlame. Kobulawayo salahlekelwa ngamashopa ngu-81 lana mhlanje lokhe engakabi khona lawo mashop. Abantu babetshengisela bechisa entumbane yacha ngiyibukele i-complex leyana ayilani lomnangagwa, yayengelani lokuthi iZimbabwe iphethe umnangagwa ukhweze iPetro. I-complex leyana abanikazi bayo ngiyabazi, ngabadala abavele empini amazipra abahlanganisa imali zabo benza i-cooperative yabo ba-odube labo Kampala and company. Kodwa kuze kube namhlanje i-complex yana yacha kayilungiseki, insurance la ithi yona ngeke yalungisa. Ayisiwo wodwa, manengi amashopu achiswa ngabantu besithi bona batshengisela ngemva kokuba abakhokheli abanjengongarivume bethe bona abantu kabatshengisele ngokuthula. Sikodwa ke ngicabanga ukuthi inkintilongo icabanga inanzelele kumbe imgwebe ikhangelele i-impact yesimemezelo sakhe. Yebo, kambe yena ngabe kulume okusemthethweni wesithi yena abantu kabatshengisele ngokuthula, kodwa okwenzakala akola phansi ukuthi abantu batshelwa izakhiwo, abantu batshelwa zimota, kwaba nodlakelo olukhulu kakhulu. Ngo-August 1 kwafa abantu abangu-6 ngemva ngendaba zodlakela ezikhona. Abantu bethe bona uChamisa sewinile nge-2.6 million izek iyariga. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele khonoko. Bese siphinda ke ngithi mina, yebo kambe ngicabanga ukuthi isigwebo asiphiweyo si akuhambelani lecala angabe lenzile bekufanele ukuthakhuzwe kumbe aphiwe i-community service kodwa lokhu kuthiwe angaphindi into yokumemezela abantu ngoba kugcina abantu bethatha imessage yakhe besenza udlakela ngicabanga ukuthi isigwebo sakhona lesi Jesu Jesu sakhona sibe tu sisiqine kakhulu sibuhlungu kakhulu asihambelani lecala lenzile bese ngigcina ngokuthi uhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangabe befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele kuyiwa kakhulu kuyiwa ku-election awuhlothumeza umbiko wokuthi abantu umuntu lomunye azibonele ukuthi ungaqala ukwenza lokhu lawe uzaba njengongarivume kumbe njengosikhala
ngokubona kwakho ukubothwa kukangarivume kuzabangela na ukuthi abantu besabe ukufuna ukuthi bakhulume okusenhlizweni zabo ikakhulu okucothoza uhulumende
vele abantu eZimbabwe bahlala besesaba kodwa ke kulabanye abalezibindi zokukhuluma abanjengathi asikhulumi nasiyasolo solayo asilandaba lokuthi ngubani abanengi futhi abantu abanye abanjalo kodwa kuqhakathekile ukuthi ekusoleni kwethu uhulumende lochothozeni uhulumende sinanzelele ukuthi into esizikhulumayo njengabakhokheli zile umthelela bani lo mphumela bani kusibusigaba ngingathi nginje ngiguguzela abantu kure ukuthi abantu kabangene ezitaradeni batshengisele yebo kambe bazizakhuluma ngithi kabatshengisele ngokuthula kodwa angila maguarantees ukuthi nxa sebengene lesitaradeni bazakwenza yini khonoko okutshengisela ngokuthula kumbe sebefike laphana umbiko wami usiza hijackwa izigangi lezikliwi inswela boya lemgulukudu bese kusonakala okunenge ekucineni kwakhona mina engiguguzela abantu ukuthi kabatshengisele ngokuthula sengizatholakala sengiyimi engiyimi engiqale udaba lokuthi abantu batshengisele so kuqakathekile ukuthi lathi futhi lanxa siexpressa siexpressa esikuzwayo enhlizweni zethu sikwenze sinanzelela ukuthi ayisithi sodwa esilamalungelo usection 59 ukhuluma ngokuthi na omunye nomunye lelungelo lokutshengisela kanti usection elandelayo section 60 ikhuluma futhi ngokuthi kulelungelo lolalaba abangafuni ukutshengisela ukuthi banjani ilungelo labo lingathathwa yilabo abafuna ukutshengisela so indaba yakhona amalungelo lawo kumele siwabalansise lento kuthiwa ama rights ahamba lento kuthiwa ngama responsibility
lo ke siyaxolisa balaleli lo ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazo webekhuluma ke ngodaba lwamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume ke siwazwe ke amazwi awabophisa umnumzana Jacob Ngarivume.
Thank you very much for your continued support. We are getting overwhelming response. This is a non-partisan initiative and we must be peaceful on the day. We don't want any violence, not violence. This is about peace. God bless you. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe. Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nqa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo intengo yezinto iyayilokhu ikhwela lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku into ezinjengesepa ezinjenga cooking oil ezinjengechukela ezinjengamahlamvu etiye ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku lokhe kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo ngakho ke ngokuya kwesikhathi lokho esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku abantu abaningi abesenelisa ukudla abantu abanengi imali kasoze babelayo ukubhadala school fees lezinto zonke ezinjengazona leziyana isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu akulanto elungela abantu la kancane
uhulumende uthi yena useza sungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu
imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayiso zisebenze la kancane ayizange yasebenza ayiso zisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi labase Zimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvulwa ama factory ezomnotho zisebenze kahle ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle kanti amandla emali eZimbabwe ayawa nxa usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele siya phezulu ngakho ke ukuletha icurrency leqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nxa ngabe industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo izinto lokho ezivela ngaphandle kusoze kusebenze lutho la kancane.
Hello ke ngumnomzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
lenkolo. Ivandla lesisi lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamsuse embusweni ndawonye lebandla lakhe elezanu PF. Yena Mnangagwa akakatsho lutho ngalolu daba. Kodwa amapolisa athi asaphenya. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga lesCCC umnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isiphi sesilalo kaqhathesi olidalweni kulimeli wabomangibamba yikuganga ukutshontsha ukuthatha bengaphiwana. Isikhwama se-reserve banking sabantu beZimbabwe hayi ihulumende yezempilo kodwa ngenxa yokuthi bangenile kwampani bathatha santando e-reserve banking ngikutsho lokho ngoba sikuzwile sakubona ukuthi igolide liyaphuma e-reserve banking lingabhadalelwanga phikisani phela ayifini ukutho njalo bhebhe i-aljazira kwaphuma kwaze kwaphuma la mapikisi sikuzwile sakuzwa ukuthi kuthiwa ungawufuna ukuya kweliprezidenti ungumuntu olemali ufuna ukuzedala ukuze vula ikampani la ngawufuna ukuyambona kuthiwa ibhadale amamiliyoni lamamiliyoni asimzwanga umnankaze ngikuphinga asimzwanga enota lowo mqambi lamanga kodwa sinakhuluma iqiniso ukuthiwa sihambe amanga sezibeke
baba Gawule yebo lithi imigwaqo liyilungisile amadamu ligebhile njengezanu PF njengohulumende wezanu PF kodwa kule ndaba lapha ekhulunywa ngobaba uBhebhe indaba yokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe lizayikhuluma lisithini ebantwini nxa likhankasa lidinga ukuvotelwa ngoba abantu abaningi bathukuthele bathi abantu bezanu batshontsha igolide
baba Nkomo nase sikhuluma ngobusela ubusela buqalisa ku-opposition kangela nxa ufuna ukukhuluma ngamadolobho ababara nayo mina zakunika i-example ngokuthi ngise-province emasnot hambe bona amasela noyikalisile ranwayo eyamasela konke kuhlalele loyo kuze niwangikhona khona ngale e-Victoria Falls uzathola ukuthi bakhunkuluzile inyoto bayitshaye balobisa labana abantu ngamasela bagavile yamangala nto kuyizeti kokona kokukhona vela kwenzi lutho ngamasela nalana lobe eyekelwe njani lapho ubona khona ubuso be-opposition ukuthi bazakwenzani lena kangela amadolobha ukuthi abuyelile njani theyare running these cities but they i-corruption wakangela ukuthi bathi bazinika amaimeli bazinika yonke into bazinika it's typical wazi kulele buyathengisa ukuthi lapho ethi i-opposition le what is it all about ilizwe leli Inkomo lalwelwa Sandon Daughters of Zimbabwe balele emathuneni engaziwayo belwela ukuthi inhlalakahle iye khona kanti inhlalakahle naleyo kunenkalakahle esupported evela kuma-colonizers ethu abo Britain amaphathi lanawulwa ngamakhiwa la atshele ukuthi batshele kokwenza kusoke siyavuka singalaludi la selikhethe futhi ilizwe lethu zibaliphinisele emakhiweni.
Yebo baba Bhebhe lilawulwa ngamakhiwa yini njalo lifuna ukubuyisela ilizwe emakhiweni
amandebela athi kulabantu abagula ngesihla abantu bezami bagula ngesihla thine sikwaziyo umgake wenza idlame wathatha imihlaba emakhiweni elithatha imihlaba emakhiweni ngoba thina sasithethi nasizanegotiyetha namakhiwa siseseyi-m d c ukuthi sithathe imihlaba emakhiweni siwabhatale yena umgake wabuya wathatha idlame ugugugugu kuwatshaba wathatha amaplazi khathesi upresidenti wakhe umalimane uMnangagwa niyesebiza amakhiwa ebisela amakhiwa athi yena uzawabhadala labo asebe la mapulazi angasabiselekiwe amanye asebuyele ezilithoko orotenbak nabangani bakabani bahlalelene emhlabeni khathesi sikhuluma ngabo othiwa ngabani ogodadi bakhetha amapulazi lapho yesile babiselwe mbani
mkambe njababili kota la mwenye. Lakisoro mbani, mnangako. Kina si practical kwa. Asikulimu ngokuthi kuthiwa kulo muntu othile ukusebenza emakheni engaqasisi ukuthi kathi ngibisela njani. Mina ngiyakutshela ukuthi ngibisela njani. Sikhuluma ngokushela na. Izame isiye sibili. Uyangizwa? Izame isiye sibili. Umntwana ozelwe ngo-1980 le 43 years kathesi. Akhule ebubona sezobona ngani kunomali. Ngangimtshela mina engakubonayo isikhathi sikasmith engalo le smith ngidiliza umkhonomi sali kudilinda ubone ngandimtshela inganekwane kambe ngumuntu onjani othi yena uyabusa abantu bedubeke kangaka.
Nanso baba Gawule, abanengi bayabuza ukuthi kanti umongameli uqanjiwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera ukuthi zisebenza laye ekuhuquluzeni igolide ile kungeniseni imali engcolileyo elizweni lokuthiwa yi-money laundering. Kodwa yena umongameli uthuli zwi kazivikeli katsho lutho. Kungani?
Baba Nkomo, umongameli ngumuntu omkhulu. Umongameli ngumuntu kwesinye isikhathi nxa ulalela mina nxa ngikhangela khona phana nxa kuthiwa umongameli kuthiwe kambe kukhona lapho okuphume khona umongameli ekhuluma labantu lokuthi umongameli uthe into le isakhangelwa usuhulumende sethethe inyathelo ngakhona abenzayo ukuthi landelele udaba lolo kodwa but ukuthi bethi umongameli kakhulume lokho but abantu nxa abantu kuthiwa umuntu ebhadalisa abantu ukuthi abahambise kumuka umongameli uyabe ehlazini ngakhonoko.
Hello-ke ngumnumzana Believe Gawule uyibandla lezanu PF obexoxa indawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi izolo kulabanye njalo abeZimbabwe abafike elizweni ngemva kokuhlengwa kwele Sudan lapho kwaqhamuka khona impi yomndeni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izisebenzi kumele zithole iholo elithe xaxa njengalokho okwenziwa ngumnotho welizwe lawo othi uyakhula. La ngamazwi awethule phambilini kwelanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day elikhona lamhlanje. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zilingelelo, zilingelelo, besaka zabahle, nolaleli beStudio 7, kulumayo ngu-Edwin Mfokachuma phansi khona leDolo. Hayi siyazizwa indaba, siyazizwa mpela ezibuhlungu nezimnandi. Hayi lokho kodwa kwenziwa ngumbuso wakithi lokhu hayi kubolile straight. Amasela akabotshwa kodwa kubotshwa abantu abakade betshotshozela ukuthi kuvele udlakele. Kanti kwenziwa yini amasela engabotshwa? Akudingwa kodwa umfazi kuyophendlwa ngaphila ngabuse egceleni konke kuphelela kodwa amasela akabotshwa. Kwaye kwangabotshwa amasela lapho egcekeni Mnangagwa emoli yakhe konke abotshiwe ngala. Egold babanjiwe batshontsha kanti sebebanjwa kucrossfire. Ake babotshwe labo kubonakala ukuthi umbuso nawo akawulaya hlangothi kusetshenzwe ngendlela efaneleyo. Kanti umthetho anti ukuthi umuntu angatholakala elecala uyabotshwa. Abantu ababelwela labo ukuthi umbuso ube neqiniso ebantwini bababotshwayo kodwa ababhidliza umhlaba abatshontsha kababotshwa. Ayikho indaba.
Studio 7 linjani uNtungameli Nkomo izingelela abasakazi bonke kanye labalaleli ngendawo ezehlukeneyo. Igama ngobe kuthemba Nkomazana ngisetutume ebutswana ngithi njani impilo bazali bethu lonke lesizimbakwe ningilele uMandlovu Constance Ndlovu mama wamonzalayo kokulawayo lapha nenkulumani complex yewonswazi ningilele kosaphumlane village 17 usaphumlane lemoli yakhe yonke umntanami khona phana ulungelo komazana yithi hayi banile langelihle kuzana yithi hayi nomusa kaJehova sincengeni bakonkomazana amen.
Ngibingelele enkundleni salibonani lonke basakazi mthemba lapho elikhona liphilile hayi bantu bakithi udubo osilalo nantu ilizwe lakithi lizabanzima ukuthi lithuthuke uma silabantu abangazwani leqinisa abantu abangavumi amaphutha ilizwe ukuze lithuthuke ukuthi inkokheli ezezano PF leze zehijack ilizwe bakhuluma manga bethu bahamba balwela leli lizwe bekhuluma into engekho yikuthi kuyadinga ukuthi ngelinye livume amaphutha libe seliwalungisa lawo maphutha uma lingayenza kanjalo lizabona abantu baseZimbabwe bekwazi ukubambana bekwazi ukuxolelana kodwa ke ungeke uthi wena usenza amaphutha angaka ubulala abantu ube sutshela abantu ukuthi abakhohlwe ngakho kuphela liqhubekeliye phambili akuvumi khona lokhu akuvumi
yemadodakithi yako Studio 7 njani nyaliphisela impilo ende ngenkosi yethu Jesu Kristu madoda ye ngilapha ngibukele amasiko amandebele emzansi bayakhipha lapha kuscreen angiyajabula nxa lokhu ebezobekhuluma ngamasiko ayisintu hayi bantu wazi ngize ngihawuke yodi ya nembala ngoba belo lamandebele ala president olamandebele onangwawo amandebele ona ahlonipha inkosi lezinduna yikho kuphela abantu abahlutshwa kakhulu ngamandebele bakamthwakazi yikho ke ngithi khona abantu abakuzwe lokhu abangilethemba ukuthi ababukela kuscreen ku-TV nembali baza kusho ukuthi hayi sibonile i-traditional yamasiko ayisintu alala kwazoba mnandi kuze kuthi kutshengisa khona lezingane zethu nxa zingafundi lamasiko azo indlela yazo izibaza kufuna kuhle hayi angilamazwi ngitshaya izandla ngalo umabona khatshana engimbhekileyo lapha awu libe lokusasa lokusuke kuhle lekusasa enhle ngegama likajesu amen
salibonani lonke kustudio 7 ngiyalibingelela lonke nokuthi sipha indaba eziqiniso mina ngumama kathandeka ngisebenzela eSouth Africa ngithi lapha rani ngibingelele abazukulu bami uNomsa Moyo uMbalenhle lo Siphamandla loThandeka lo Mandla enkosi lo Kelvin lo Nasiphamandla lo Sakhile lo Thabiso ngibingelele lonke
sabonani bathandekayo ninjani mina ngiyaphila okhulumayo nguzikhali Ndebele wesigabeni sakumasendu ngikhuluma South Africa ni about indaba yokuphuma kwegolide elizweni likhitshwa ngobaba bethu abayibo esibathembileyo ukuthi bangaba sivusele ilizwe kodwa kuyasimangaza kakhulu lokho ukuthi kutholakale abayibo esibhekelele kubona njengoba siphakathi kokuhlupheka okungaka sisebenza sikwamanye amazwe siphethwe inhlupheko singabahluphekayo ukuthi ma ngabe kutholakala kungumuntu nje onganaso isikhundla phuma legolide elizweni elingenisa kwamanye amazwe lokho kuba lijele elikhulu kuyena kodwa okusimangazayo ukuthi umthetho usebenza kanjani ngokuthi kutholakale beyibo abakhulu abangeke bathintwa engeke sizwe kuthiwa basejele
Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakaza abahle ngisithi ninjani siyabonga i-news ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu be-ZANU PF lo okhulumela i-ZANU PF okhulumela upresident umuntu ukuthi yena ulungile ethenga ukuthengwa indiza mjina ye 54 million. Hayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo. Ngoba uzobona umuntu omusha esiya votela izano ngoba izano iyakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yonke ongamaphapheti okungenandaba lempilo okunye kuleyo kungamaplaza nyana kodwa ukukaze kufike amamiliyoni imali okuya kuthola lama t-shirt kuthola le lamantsaro hayi kurayithi konke nje le fertilizer. So siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhuluma lezwi linye. Ngiyabonga.
Hello Studio 7, linjani? Hayi thina siyaphila. Hayi mina ngiyaphila kakhulu. Umbono wami lapha ngokuthi hayi abantu kabavotele uChamisa ngoba uChamisa nguye olosekelo lwabaningi, nguye ongayenza ukuthi sinqobe la sikhululeke njengabantu emandebele njengokusho kukaqondisi uMthakazi. Lapha kunganjalo hayi sizabhayiza kuphela vela kula chance. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezeMelika. Amapolisa esigaba seTexas abikwa edinga omunye undoda odubule wabulala abantu abahlanu. UFrancisco Oropeza ubikwa ebulele abantu laba ngemva kokubadubula mahlayana qede wabaleka. Lesi ngesinye sezehlakalo zokusetshenziswa kwezibhamu osokuqede abantu abaningi ezilokhu ziqhubeka zisanda elizweni leMelika. Kambe lungaqedwa njani lolu dubo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu ukuthi luphele ukuthi abantu babulala abanye. Kufanele ukuthi nxa umuntu angakwenza khona lokho. Kuhle kube lento elungileyo silelungisiweyo ukuthi ungavele ubulale umuntu kumbe okudlula abantu ababili ubaduvula i-death sentence. Lawe uyahamba. Akula mbuzo ukuthi uzaqala uthonisiswe kwenziwe kuthiwa yeye uyakhangelwa ikhanda uyathiwani uyathiwani konke lokhu. Ngoba laba bavikelayo ama-lawyers la avele asele ndlela yokuvikela bona laba bantu obulala abantu la bale mcijwe yabo abayibekayo khona lapho ukuthi hayi iclient yami ibi lokhu la lokhu la lokhu iclient yami ibi lokhu la lokhu ihlutshwa yilokhu la lokhu bese kudlula kuye khona le kumadokotela akhangela amadokotela khona lawa ale mcijwe yakhona khona ngale yokuthi umuntu wokhona ubenjani ngoba kwabe kungathi kuyikuvikelana okuvikela umuntu obulele abantu. Mina ngibona ngathi kungabale umthetho isigwebo sokuthi kumbe ungadubula umuntu kungela sizathu ulawe uhambile uyesilaheni. Ngibona ngathi kungehla lokho ngoba kuzaba ngumthetho okhona owaziwayo oqinileyo abantu bazakwesaba ukuthi bayekwenza khona ngoba uyabekwazi ukuthi ngadubula lami ngihambile. Lapha abafayo ngabathi nxa edubula adutshulwe ngamapolisa ahlafe khonapho. Angasile emapoliseni uyaphuma omunye umahlale ejele okwesikhathi eside kumbe kuthiwe life sentence. Ngiyokwenzani life sentence yakhona umthelo kesihlisithwala. So ke kungaba yikuthi ungadubula lawe uhambile esilaheni. Mbona ngathi kungaqinisa kucinise linto le.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela ukwesaba na elizweni. iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo. Ibandla lesi lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni ndawonye lebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni, kodwa silazo ezinye njalo indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami ngu-Chris Gande.